yona leyi MDCT yabo Monzora la ibokhuphe kayina mvumo emthethweni eyokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga MDC Alliance. Umthethandwaba wakhuluma ngodaba lweCongress, yakhuluma ngodaba leCongress ye-MDCT. Yikho nje, yikho ke kuyethusa ukuthi kanti pho ke nxa kuthiwe khona i-MDCT yiyo efanele ibe leCongress, abantu babe kukhetho bavota beqondane lama-candidates lamalunga e-MDC Alliance. Asazi ukuthi thina yena ubaba uMdenda njengoba eligqwetha ukuthatha ngapi ukuthi i-MDCT ibe yiyo ebiza kumbe exotsha amalunga e-MDC Alliance. So kufanele ukuthi khathesi ke kutshengiselwe ukuthi iparlamenti yakhona nxa iyiparlamenti engela malunga aphikisayo, ngoba amalunga e-MDCT yakokhuphe bengazi bangene eparlamenti kabaphikisi phela, ngoba vele sebesebenza lezanupiyefu. So mina ngathi mbona ngathi mina kuyinto enhle ukuthi sebephumile futhi bazaphuma abaseleyo.
Ngenyakanyaka yonke le enzakalayo, elakusasa le-MDC Alliance ulibona limi njani?
Elakusasa elomhlangano lo MDC Alliance ukhanya ngathesi kulokuhlukuluzwa ngamadale, kulokuhlukuluzwa yiparlamenti. Kodwa njengobona kwami uChamisa ulokhu elosekelo olukhulu ku-MDC Alliance. Kungaze kuthiwe namhlanje nje kuyiwa kubha ku-general election, umuntu oyabe sesaba kakhulu, esesaba ukunqotshwa nguChamisa, uyabe Emmerson Mnangagwa. Laba oMonzora, laba labo oGuthu, oKomichi, kabikho kuklasi kaChamisa, kabangeni kabakwani kuklasi kaChamisa, yikho banqotshwa kuma-structures e-Congress. So angiboni ukuthi mina loba bengazi babe nezibindi zokuthi bayancintisana loChamisa. Ngibona ngathi mina uChamisa elakusasa lakhe hhayi liqinile sibili, ngoba umuntu ovele elosekelo olukhulu.